Ukuqhamuka komnyaka omutsha ukhandelwe ukuthi kulethe amathemba empilo engcono, kodwa ngesikhathi iningi lingena kumnyaka omutsha ka-2022 abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana badabala themba kangako ukuthi kuzaba lenguquko. Iningi lithwale nzima ngomnyaka ka-2021 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 osulimnaze imnotho phose yamazwe wonke emhlabeni jikelele. I-COVID ayidedi njengoba sekuqhamuke umkhakha omutsha we-Omicron omemetheka ngesiphangiphangi. Lokhu siye abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana abafana loDumeze Ncube besithi awulalutho olutsha abalukhangelele lonyaka ngoba impilo kakhathesi ibanjwe yi-COVID-19.
Sengikhuluma inhliziyo mbona ukuthi balontshintsho masinya kumnyaka ozaliwa ka-2022. Kumbe into ziyaqala ukuguquka in the second half of the year, khonapho kubo winter kubo June July. I-COVID ingaqala ukwehla ngesikhathi i-COVID sehla, but nantsho ivame ukukhwela ngesikhathi somqando. Kodwa wakhathi ezamboni kuntshintsha sibili ukuthi nxa into ziyaguquka zibuyele back to normal like back in 2019.
Sekulanda iminyaka emibili umkhuhlane we-COVID-19 uyiwo indaba egudwini, njalo usumise inqubela phambili kunhlangothi ezithiyeneyo. Umnumzana Mthabisi Dube othi umnyaka ka-2022 kumele kube ngumnyaka lapho uhulumende kanye labantu abafunda ukuthi baphile lo mkhuhlane we-COVID-19 bephumela amathuba okuziphilisa phakathi kobunzima.
Abantu sesikhale kakhulu nge-COVID-19. Okubalulekileyo ukuthi sibone ukuthi impilo yethu iyaphambili kanjani. Noma nje siphakathi kwe-pandemic, ukukhala eqinisweni akusizi.
I-COVID-19 yayimisanga kuphela amathuba emsebenzi, ezemfundo lazo kazihambi ngendlela eqondileyo, ikakhulu abakade befanele beyingena isikolo zaphezulu emazweni aphethe abafana lo mnumzana Brian Ndlovu.
Kuningi obekumele kwenzeke ngomnyaka ka-2021. Some of us bekumele siyeqhubekisa izifundo phesheya, kodwa ukuqhamuka njalo nje komkhuhlane we-COVID-19 sokumise amaphupho aba maningi.
Okube nzima kuningi elingaphandle kwelizwe yudwa uhulumende abaningi banikeza amathuba kuzalwane zabo, kuthiya abokuza bengela kuningi abangasiphilisa ngakho. Abanye abafana lo mnumzana Stanley Ncube bathi abakhangelelanga ukuthi eZimbabwe kube le nguquko kwezomnotho.
Hayi, akulanto sibile ngelukhangeleleyo ngomnyaka lo ongenawo 2022. Ngiyabona ukuthi iZimbabwe kade sebekhangela ukhetho luka-2023. Okutsho ukuthi ngomnyaka lo bazabe bebhizi belungiselela lolu khetho, bekhohlwe ngokuphucula ilizwe, bekhohlwe ngokuphucula i-economy. So ambona ukuthi kuzatshintsha lutho. Yikho-ke hayi, ambona ukuthi ngizabuyela ekhaya anytime soon.
Ele Zimbabwe laqala ukubhekana lobumzima bomnotho welizwe ngomnyaka ka-2000. Izizalwane ezingaphandle kwelizwe ziqala zile themba lokuthi umnyaka omutsha lo mhlawumbe uzaletha untshintsho, kodwa iningi selizilixele impande emazweni atshiyeneyo. Amathemba esiya encipha ukuthi ukuqhamuka komnyaka omutsha ofana lo-2022 kungaletha inguquko. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngiSabron kwele Botswana.